impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba yisizathu kodwa lakho singakwazi okungakhiphi izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka kodwa lapha akula sosha elilimeleyo amarashiya lawo athi ekhangela abona ukuthi kulo mtshina nje abangawudlalisa loku okunye singathi ngama-mind games ngama-psych games ama-china lawo ayesekwenza lokhu kodwa lapha amarashiya abone nje itoy izihambela athi mana sizithathele kodwa khanye ama-amerika ayebalekisile bayehlisa loba beyisho ukuthi limele khonapho abafundiseni i-amerika la ifundile ukuthi how we can avoid lezi nxeso zibuya and how we can deal with the situation and ama-russian labo clearly they didn't shut it down ngoba it was over international waters angazi ukuthi kungabe kukhona ongabe complaina kakhulu ngakho ukuthi kungaqalisa impi hhayi angikakuboni lokho
wona amabutho akwele russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe njengokutsho kwezinye iyngcwethi zele melika bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili abayenze lesi sihluku
lapha khanya abachayeli bendizamtshina lezi ezamabutho awerussia khanya sebelingiselela okwenziwa ngamachayina njengoba irussia lechina bekhanya ingani kade belobu ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi akumangalisi ukuba abe-russia sebesebenzisa izindlela ama-tactic ama-china ngoba ungazukhumbule ama-china yiyo ebekade senza njalo indizamtshina zasemelika ikhona indizamtshina yemelika eyake yafoswa ukuthi ilende ukuthi yehle yehle e-China kanye abachayeli bendizamtshina be-China befike bayigudla e-Melika okwagcina indizamtshina abe-China besithi hhayi i-crew yendizamtshina ingahamba kodwa indizamtshina ingasala basala ngiyathemba beyikopha la kanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kubona lawa ama-tactic kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned akula pilot obakade ezabadubula bhekhi ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabokudubulile kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot lokho yikuphomba ukudla ephana nje ukugudlana njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters akula ofike kwenzakala phezu kwe-territory yomunye kumbe isiyeyo influence i-russia yiyo nje phomba ukuthi kuseduze kodwa isikiye uba into eyenzakale kwi-international waters.